So kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lamukela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 9 Mbimbitho 2017 ngo Chris Gande.
Lo ntungami linkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Isimo semgwaqo sibi kakhulu because kathesi amanye ezinye indawo they are not passable, like Masingo, Marabala Masingo Road is not passable. Kungathi uyakhangela umgwaqo osuka koBulawayo usiye iGwanda Road usiye Bad Bridge, ama-potholes asendleleni especially when you're driving night, it's risky.
Kulabantu abalichumi lane abemulinye ekade bethwele isidumbu besiya emncwabeni abafele engozini yomgwaqo duzane le college lenasti koBulawayo izolo ebusuku.
Imuli abangane lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje babe lombuthano obunanza ukufikisa iminyaka emibili kokunyamalala kuka Tita Itsamara.
Umkokheli webandla leMDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uba lo mhlangano lentathela izindaba echasisa ngohambo lwakhe alwenze elizweni lonke jikelele edinga imbono kaZulu.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Kulabantu abalichumi lane abemulinye ekade bethwele isidumbu besiya emncwabeni eMasingo abafele engozini yomgwaqo izolo ebusuku duzane lakoBulawayo ngemva kokuba ikhombi ekade behamba ngayo inqikilane leroli. Imuli le ibithwele isidumbu somntwana isiya eMasingo njalo ingozi le yenza kalele duzane lekolishi leNational University of Science and Technology inasti emgwaqweni osuka koBulawayo usiya eGwanda izolo ebusuku. Amapolisa athi ingozi le yenza kale ngemva kokuba umtshayeli weroli engene egodini ebelisemgwaqweni engaboni. Imoto yakhe yasizamazama yangena endleleni yekhombi. Abantu abalichumi lantathu babikwa behle bafela khonapho kwathi oyedwa wayafela esibhedlela. Abanye abahlanu babikwa belaliswe esibhedlela. Abatshayeli abaningi bakhala ngokuthi uhulumende kenzi lutho olukhanyayo ukulungisisa imigwaqo. Omunye wabatshayeli laba ngomnumzana Lehlonolo Mokwena.
Isimo semgwaqo sibi kakhulu because kathesi amanye ezinye indawo they are not passable, like Masingo, Marabala Masingo Road is not passable. Kungathi uyakhangela umgwaqo osuka koBulawayo usiye iGwanda Road usiye Bad Bridge, ama-potholes asendleleni especially when you're driving night, it's risky. Because kathesi izulu liyana, when it is raining unizawubona manzi igijima phezu kwethara egcwele kwi-pothole, and then just suddenly uzazositshaya i-pothole ungakwazi, and then imoto nxa utshaya i-pothole you can lose i-direction at any given time. Sometimes even i-ball joint iyaphuma, and then ingaphuma it will affect an oncoming traffic. Igcina usutshayelele khonaphana. Ugovernment kubuze athathe inyathelo sibili, I think bakuze bakufake u-priority sibili enkulu kakhulu ngoba izimfa zizakuba ziningi njengoba ubone eyayizolo naleyo. Kufe abantu abangu-16, maybe all those people are breadwinners in their families. Just to see what is going to happen. Phezu kwalokho abantu laba banokuzwisa ubuhlungu bebethwele isidumbu besiye ngcwabo isidumbu. Andiyabona ukuthi ubuhlungu njani.
Imali etholakala kuma-toll gates lapha baba Mgwena iyakhanya yini ukuthi yenzani?
Hayi, mina ngokwami sibili personally angikuboni because ungathi uyakhangela from Bad Bridge usiyefika koBulawayo kula ma-toll gates amathathu, and imoto ziyaba zibhada. Minimum charge is $2, which is a lot of money at the end of the day nxa iconsultate. But at the end of the day, even when you are driving, you won't see any activity enzakalayo abantu berethe emgwaqo emgwaqweni kodwa wena ubhadala imali uyasuka kobulawaye ebile bridge awusezibone any activity kumbe abantu bezama ukuthi bepatch ama-potholes this and that although maybe bangathi khona kathesi zuliyana akukwanisi kuretrefese kumgwaqo but ama-potholes has to be filled because especially at night driving is very very dangerous.
Umnumzana Lehlono lo Mokwena isakhamuzi seGwanda njalo ungumtshayeli sixoxela ekhona le eGwanda.
Imuli abangane lenhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lamhlanje bebelombuthano wokunanza ukufikisa iminyaka emibili kokunyamalala kwekhokhela umkhankaso weOccupy Africa Unity Square uItai Tsamara emkhosini owenzelwe egcekeni elaziwa ngegama lokuthi Freedom Square. Intatheli izindaba yethu Mavis Gama usethulela loludaba ngokugcweleyo eseHarare.
UItai Tsamara unyamalale ngomnyaka 2015 mhla ka 9 Mbimbitho ucatshangelwa ukuba wathunjwa ngamapolisa asebenza nsitha ekhankasela ukuba uMongameli Robert Mugabe asuke esikhundleni ngoba esezehlulekela umsebenzi. Ingoma yomculi uShingisa Isuluma ebichaywa kulo mkhosi wokunanza usuku lapho uTsamara wanyamalalayo owenzelwe eFreedom Square eHarare. Lanxa bezebebalutshwana emkhosini lo, izihlobo zikaTsamara ebezikhona ezibalisa umfo wabo uPatson, unkosikazi kaItai uShefra, lonina unkosikazi Benhilda Tsamara, bathi bazaqhubeka bemkhumbula kanye lokudinga impendulo ngokunyamalala kukaItai. Bekuzinyembezi zodwa kunina kaItai unkosikazi Benhilda Tsamara kuveza ubuhlungu abuzwayo okwenze wehluleka lokukhulumisana lentatheli izindaba ngokufuthelwa. Ube khona lomkhokheli we This Flag Movement umfundisi Ivan Mawarire yena owethule amazwi wokuqinisa imuli kaTsamara lokukhuthaza uzulu weZimbabwe kakhulukazi osakhulayo ukuba asukume yena ukulungisa isimo elizweni ngoba engekho ozakuza evela phandle ukuza kwenza lokho.
The day and time and season for calling on SADC and the AU and the UN to come and act first before we do is over. There must always be a contingent of people that are ready to pay the price. Sikhathi
sokube siloko sikhalaza kwabe AU le SADC ukuthi bengenele ukulungisa inkinga zethu. Kumele kube labantu abazinikelayo ukuyikho kanye okwenziwa nguItai. Ibizo engikholwa kilo engilishumayelayo esiliphiwe nguNkulunkulu nxa singamaKristu uqobo.
Umnumzana Charles Nyoni ngomunye wabasebenza loTsamara ovumelana lenkuthazo kamawarire yokuthi uzulu weZimbabwe kasukume alwisane lalokho okuhluphayo elizweni.
Sile problem yokuthi sitshona sikhala kodwa sikhangelela ukuthi omunye umuntu uzavela emazweni aphandle ezesilungiselela iproblem le esilaye eZimbabwe le. I-situation yethu esilaye lapha eZimbabwe isifuna thina abantwana beZimbabwe ukuthi sizisukumele sodwa, sizikhulumele sodwa, sonke kanye kanye sithi hatshi qha kasisafuni yikho kwenza ukuthi iproblem le isolveke. Lokho kokukhangelela omunye umuntu ovela emadlizweni aphandle akusizi lutho ngoba vele bona ngakhona ngali into zabo ziright thina yithe sile problem lapha eZimbabwe. So umfundisi bekhuluma iqiniso sibili nje ngiyambonga ngamazwi akhe la.
Edaniswa ngenye yenkokheli yokholo evuma ukwethuselwa ingabuvezi ububi obenziwa yiziphathamandla zikahulumende ukuhlukumeza izizalwane zakhe njengalokho bekusenziwa ngabafundisi lamaprofita okukhulunywa ngabo eBhayibhelini okubalisa umprofita uJeremiah.
Abantu abaseBhayibhelini abangabafundisi ababezenkonzo yibo abantu ababefaka inkosi kanye lokuzikhipha nje sikhangela oDavid ukuthi basuka ngapi labanye abaninginingi eBhayibhelini. Singakhangela futhi njalo khonapho ukuthi kuqakathekile ukuthi abenkonzo bezwisise ukuthi hayi nxa sisithi labo kumele babe lokuphathiseka endabeni lezi ezokwenzakala le uhamba okwenzakalayo eZimbabwe. Ukutsho khona ukuthi nxa bona besithi kabafuni kungenela indaba ezepolitics kodwa sibazwa sebekhuluma nje vele side ababelalela kilo kuyabe kutshengisa vele ukuthi bala ama-double standards.
Bebekhona abasakhulayo okubalisa uLeopold Munende olandisela intatheli izindaba okumenze eze ukuzaphatheka kulo mkhosi wokukhumbula uItai Tsamara.
Lami ngizofaka ilizwi lami ukuthi umuntu lo kadingi liZimbabwean la ngumuntu njengathi and ulelungelo lokukhuluma lokho ayebe ekubona umbono wakhe la usefunga umlaleli nxa ungazwisisani lawo asizwisisani lawo asilo
ekhuthaza abakuhulumende abangabe besazi lapho uItayi asiwa khona ukuba bamveze ephila lobahatshi bapholise inhliziyo zabemuli lezihlobo zakhe
isecurity system yethu fuziwe ilungise even le executive yethu fuze bevume ukuthi umuntu lo wayenzana wa-abductwa and fuze ephenduke fuze bekhanye labo ukuthi kule nto abayenzayo ukumdinga nxa besehlule ukwenza khonokho kusho ukuthi i-justice system le-executive le-security sector yethu zingani zisebenza ngobandlululo ukuthi lo ngowezanu siyamdinga lo ngowe-MDC asimdinga
lanxa ungazange waphazanyiswa ngamapholisa lomkhosi eke abonakala ayingcosana ehamba ngemota obekusobala ukuba bekuyindlela yokwethusela uzulu ukuba ehluleke ukuphatheka kiwo ukuthunjwa lokunyamalaliswa kukaItayi Tsamara ngabacatshangelwa ukuba kwenziwa ngabasebenzanisitha kuqhubeka kusolwa kakhulu zinhlangothi zonke zempilo elizweni okubalisa bamahofisi abameli bamazwe ehlukeneyo eZimbabwe embikweni yokunanza usuku lapho uTsamara anyamalalayo abehofisi yommeli weMelika labenhlanganiso yomanyano wamazwe aweEurope batshengise ukukhathazeka ngokunyamalala kwakhe bakhuthaza iziphathamandla ukuba zitshengise ukuzinikela kwazo ekulondolozeni ilungelo lezizalwane zeZimbabwe njengalokho okumunyethwe yisisekelo sombuso ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center isiyengezelele isilinganiso sama-condom ewapha abantu endaweni zokunathela lalapho okuvame ukutholakala khona abathengisa imizimba njengendlela yokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-HIV. Kubika uNompumelelo Moyo.
Inani labangena kubhizimusi yokuthengisa ucansi liya likhuphuka edolobheni lakobulawayo kunye lamadolobho agqagqele ubulawayo ngenxa yokusilela kwemisebenzi kunye lokumamanzonzo kwezomnotho ezweni. Iningi labangena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ngabasakhulayo abangela mali yokuqhubeka ngezifundo labanye abathathwa ludumo osokubangele ukuba lenani labantu ababamba umkhuhlane wengculaza kobulawayo liqanse. Iningi labantwana abayekela isikolo ngesizathu sokuswela imali ngamankazana njalo yibo asebeqale ukungena kubhizimusi lokuthengisa ucansi ukuze banakekele abazali abangasebenziyo kuthi abanye yibo abayinhloko yemizi sebalahlekelwa ngabazali ngenxa yengculaza. Obona ngokwethulwa kwemibiko enhlanganisweni ye-Sexual Rights Center, uMnumzana Mojalifa Mokwele uthi bahlose ukusekela imizamo kahulumende lezinye inhlanganiso yokwehlisa inani labantu ababamba imikhuhlane yemacansini.
Uhlelo lwethu lolu lokuhamba sinikeza abantu especially omama abathengisa umzimba ebusuku amajazi omkhwenyana esingathi ngesilungu ngamakhondomu. Kuluhlelo esilwenzayo thina siyinhlanganiso olwekelela imizamo kahulumende lemizamo yezinye inhlanganiso ekuthini silwise kumemetheka kwegcikwane le-HIV.
Omama ethi abanawo amandla okuzivikela kucansi olungavikelekanga ngoba ijazi labo mama alijwayelekanga njalo alikakhankaselwa ukusebenza. Elabo baba elilula ukusebenza bengavamanga ukulithwala zikhathi zonke. Umkwele uthe bona bapha mahala imicwando yabomama mahle ayanukelela njalo ayadula emavinkilini. Ethi awabo baba akahulumende aphiwa mahala alephepha elilombala wesibhakabhaka omama abawathandi ngoba anuka kubi.
Thina lawa esiwanikeza abantu ngilawa amnandi amahle alamakha anukelela singathi ngesilunga ama-flavored siwanikeza mahala kungelambadalo. So uzafica ukuthi lawo ayathengiswa ezitoro njalo ngentengo engani phezulu abaningi abawenelisi.
Unkosikazi Nonqaba Jamela okubhizimusi lokuthengisa ucansi uthe uyabonga uhlelo lwe-Sexual Rights Center lokuphiwa imicwado ethi iyabavikela ekubambeni imikhuhlane njalo sebafundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Isinceda ukuvikela imikhuhlane emacansini. Siyabonga, siyathakazelela kakhulu ikhondomu labafazi, hhayi siyalithola, sesaze safundiswa lokuthi ligqokwa njani.
Inhlanganiso ye-Sexual Rights Center ithe isiqalile ukupha omama esiphezini, esigodini, lakundawo okwenjiwa amatshe aligugu kunye lamadolobho ayekelane lobulawayo abalisa iGwanda, iBait Bridge leVictoria Falls emizameni yokwehlisa obunzima obubhekane labesifazana ngenyanga kunanzwa imisebenzi yabo ngoba beyibo ababhekane lobunzima sikhathi sonke. Uma bengabambanga imikhuhlane yemacansini, yibo abonga abahlaselwe imikhuhlane. Ngezinye izikhathi, ijazi likamama liyaswelakala emavinkilini, kuthi kwabanye bayabe bengelamali yokulithenga. Abanye abakabikwazi ukulisebenzisa, osokube ngumkhankaso we-Sexual Rights Center ukufundisa abesifazana ukusebenza kwejazi labo. Ngimele iStudio 7 yobulawayo ngingunompumelelo moyo.
Izolo bekulilanga lokunanza ukuqhakatheka kwemisebenzi yabesifazane emhlabeni jikelele ele International Women's Day. Intatheli izindaba yeStudio 7 uMartin Ngwenya uxoxe labanye omama beZimbabwe asebehlala kwele Botswana ngababhekana lakho malanga wonke bengaphandle kwelizwe.
Ekadeni bekungabe silisa ababephuma bayophuthuma baphenduke bejimbile omama begcine ingane ekhaya kodwa sekuguqukile omama labo sebephuma ijumo besiyaphandela imuli abanye bephuma phandle kweZimbabwe ukuyadinga ukuphila emazweni angomakhelwane laphetsheya kulwandle. Emazweni afanela kwe-America, Britain, Canada, New Zealand, Australia kanye lamanye. Abanye omama beZimbabwe abakhulumele Studio 7 edolobheni leHaboroni bathi impilo ayithambanga bengabesifazana elizweni elingayisilwe labo. Unkosikazi Agnes Banda yena ohlala njalo esebenza eHaboroni uthi ukuba ngumama kwelinye ilizwe kunzima kubo.
Ukuba ngumama ungaphandle kwelizwe kunzima ngoba yonke imisebenzi ibhekanele nawe, yonke into nje efuna ubaba layo yenziwa yimi njengomama. Njalo lanxa kumele ngibone imuli kuyathatha isikhathi eside ngoba bakhatshana lana.
Unkosazana Sifiso Nkala yena ukhala ngokuthi njengabomama ngaphandle kwelizwe kunzima ukuhlanganela bexoxe ngokumbe ukubumba inhlanganiso esikhandene labomama ngenxa yokubakhatshana lekhaya.
EZimbabwe omama abaningi balamaklabhu okutshayelana igrocery lokuthengelana impahla endlini kuyabasiza kakhulu. Kodwa ma ungaphandle kwelizwe ukhatshana awenelisi ukuthi ungene kulamaklabhu.
Unkosikazi Janet Piri uthi sizunguswa ukukhumbula imuli yakhe seZimbabwe eselahlekelwe ngamandla okukhulisa abantu bakhe abasala emuva ngenxa yokubuya kwakhe eBotswana ezodinga umsebenzi.
Njengomama ongaphandle kwelizwe kulobunzima. Uyabulesifiso sokunika abantu abakho uthando kodwa ngenxa yesimo esikhona akulanto ongayenza.
Ukuswelakala kwamathuba emsebenzi kuhamba phambili ekubambeni abeZimbabwe ukuqala besifazana ukuthi baphume elizweni bayedinga impilo ngaphandle. Inhlanganiso ebona ngokuhamba kwabantu phakathi kwamazwe e-International Organization for Migration ithi inombolo zitshengisa ukuqonga kwenani labesifazane beZimbabwe abaphuma elizweni besiyadinga imisebenzi iningi labo libhekane lenhlupho ezithile ezigoqela ukugqilazwa ngezinye izikhathi kumbe ukubanjwa ngamandla okuthengisa ucansi ukubandlululwa emsebenzini bengakholiswa iholo elifanayo labesilisa noma besebenza umsebenzi munye ungaphathwa kuhle nje ngabemuli lokunye okuninginengi. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngiseHaboroni kwele Botswana.
Live talk lamuhla kuhlelo lwabesifazana asihluzeni bomama sixoxa ngosuku lokunanza imisebenzi yabesifazana obelukona izolo olwe International Women's Day.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Umkhokheli webandla leMDCT uMnumzana Morgan Tswangirai lamuhla utshele intathele izindaba ngomhlangano wedale lebandla lakhe elimqoka ele National Council. UTswangirai uphinde njalo wazisa ngohambo lwakhe alwenze elizweni jikelele edinga imbono kaZulu. Uthe imbono ayitholileyo iyakha njalo eminye kasoze enelise ukuyiveza kodwa usetshele ibandla lakhe ngayo. UTswangirai uphinde waphatha njalo udaba lokhetho esithi umhlahlandlela wokhetho awumanga kahle ngoba kuningi okungaqutshwa ngemfanelo okubalisa ukuthengwa imitshina yokuvotisa okufuna ukwenziwa nguhulumende wathathela inhlanganiso ye-United Nations Development Fund lelinyathelo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe lengcwethi yecubungula izombusazwe uMnumzana Mlamuli Nkomo endawonye loMnumzana Moses Mzila Ndlovu umkhokheli webandla le-ANSA onguye osungula lingxoxo.
Kusobala mina ukuthi njengenjalo ngoba ngabantu beZimbabwe kumele sijayele ukuthi imizamo izaniphesi ezayenza siya kuma-elections akathiki njengawona lawa. Baqalisa ukwenza imiqhindiqhindi engaqondanga. Kusobala ukuthi lapho abazayithatha kona iyabe imitshina vele esenze lokho okuthiwa yisithiwa i-octazi ezabanika ama-results aqondileyo.
Nantu daba Mnumzana Nkomo, uthini wena ngalokhu esikuzwayo ukubana izanu yiyo efuna ukuthi ithenge imitshina?
Into yenza ithanda ukuyiphawula ukuthi amazwe wonke jikelele emhlabeni kuqakathekile ukuthi uhulumende abe in control of izinto lengatsha zikahulumende ezigoqele i-electoral commission. Inkinga esinayo eZimbabwe le constitution enter njalo ukuyilandela kokhona kunzima kulezinto eziningi ezasala zilenga ungangokuthi ukuthi kanti uhlelo lwe-election fanele luqhutshwe njani izinto kufanele zithenge njani. Ngibona sengathi kwakuyinto okwakufanele ibe kliye ngesikhathi kubhalwa i-constitution le esile minyaka nje emithathu isebenza okwenzela ukuthi uhlelo lwe-election lungamanti kulethwa ikakhulu yilaba ababusayo. Kodwa ngendlela uZulu osebone ngayo ukhetho kusukela ngo-1980 i-participation yezanu ekuqhubeni kohlelo iyasolisa kakhulu. Abaningi bakholelwa ukuthi izanu iqhubeka ibusa kungenxa yokuthi i-manipulate ukhetho kulokuthi ukuthi yona ithandwa ngabantu.
Ye Mnumzana Mzila Ndlovu, siyabona ukubana lokho osokuyenzwa nguhulumende ukuthi abe nguye othenga imitshina sokuza yenza ukuthi enelise ukuthi abize ayabe efuna yena uhulumende ukuthi bazohlola ukhetho lokho okuthiwa ngama-observers.
Mina ngibona lonke inyathelo elithathwa yizanu kathesi kusukela nje kunyanga lezi ezidluleyo kumbe iminyaka edluleyo amanyathelo akhokhelela ekuthini bafuna ukutshontsha amavoti kusobala lokho. Nxa kuyukuthi bayalela bona bethi kabala mali balela abantu abafuna ukubancedisa ngokuthi sithenge imitshina silinike imitshina kusobala ukuthi bona imitshina naleyo nxasikhangela imbali ama-elections adluleyo ukuthi abantu abaphathisayo ku-voters roll ekukhompaleni i-voters roll nokuyilungisa abantu benikhuvu kwabangela ukucabangela okukhulu kakhulu ukuthi barigamalekela nqala namhlanje singakwazi ngoba kasilalwazi lokusho but kusobala ukuthi ukwengeja kwabo i-organization efanele emikhulu evele ilembali yokuncedisa ohulumende abafuna ukuhlala embusweni kungekho imvumo yabaningi. Yikho mina engikubonayo nje kusobala ukuthi kabafuna ukuthi ba-cooperate even ne-regional bodies esingathi kumbe isadiki ele-minimum standards norms and standards ba-cooperate ne-African Union nje ukuthi distend khona lokho okucathengela ukuthi bayatshontsha amavoti. Yikho mina ngithi mina alubana bengalakho okubi abakucabangayo ngabathi khona oyabe ufuna ukubuya azebona akabuya azebona khona okunje ukuthi bavele bayalela abanye abantu yibo abakhetha abantu abafuna ukuthi bazebona ama elections ukuthi aqhutshwa njani uvele kudala insolo enkulu phezu kokuthi abanye abangasobangani babo baza kukhomba okuthize okuvele ukukhanya ukuthi kukhomba ukuthi ama elections abe nesanda esikhona ababusayo.
Mnumzana Nkomo, siyabona ukubana sekusele inyanga ezilithwana sibili ubana ukhetho lwenziwe. Ngokubona kwakho ubona ngani ukhetho lolu luzaqutshwa njani nxa sikhangele khona lokho kwenzakala?
Umbuzo wakho ngizabuya nguhlanganise le overall theme yokuthi izani uPF okanye uhulumende usefuna ukuthenga emthini. Isikhathi kasisekho. Isikhathi asingasekho ukuthi ukubhalisa abantu kutsha dokuzavotwa iningi lamantu lingagcina lingenelisanga ukuthi libhalise ngenxa yokuthi sikhuluma sinje uhlelo lokubhalisa ama-voters alukaqali. Abantu beZimbabwe ngabantu abahlala endaweni ezisabaleleyo abanye bangaphandle kwelizwe, so izaba nzima uhlelo lokuthi abantu abaningi abafuna ukuvota barejiste. Kodwa ngibuyele futhi edabeni lwemthina, into abantu ofanele beyinanzelele ukuthi umthina uthengwa ngubani akuqakathekanga kakhulu. Into eqakathekileyo ukuthi i-independence ye-electoral commission. I-electoral commission ingatsho yona ngoku-advayizwa ngabantu abalolwazi okuthiwa ngama-technical experts, ingathi funa imitshina enje akukhethelekile ukuthi imitshina leyo ingathengwa ngubani. Kodwa okuqakathekileyo ukuthi ama-experts atho ukuthi wona umtshina ongasebenza ukuthi ungabi lokuqhela ikuphi. Ongangukuthi izanu kumbe uhulumende weZimbabwe mayethenga umtshina awufanelanga athenga umtshina othandwa yibo, kufanele uthenga umtshina orecommendwe ngama-experts kuZimbabwe Electoral Commission. Ongangukuthi into esolisayo lapha yokuthi kufanele sikhangele siya phambili ukuthi iZimbabwe Electoral Commission izimele yini yodwa.
Alo-ke ngumnumzana Mlamuli Nkomo, ingcwethi ecubungula izombusazo, ebexoxa endawonye lomnumzana Moses Mzila Ndlovu, umkhokheli webandla le-ANSA.
Kwezemidlalo, uJoseph Njanji uxoxa lo wayengumdlali wenguqu osengumqeqeshi usithethelelwe Sibanda kanye losamukeliso moyo omdlali lo okugijima.
Usithethelelwe Sibanda yena waziwa ngegama lokusoma elithi kwinji 15 ube ngowesifazane wakuqala ukuphatheka kwizifundo ze-CAF A ebeziqhutshelwa esigodlweni iHarare ensukwini ezisanda kwedlula. Phezu kwalokho eminyakeni emibili edluleyo ube ngowesifazane wakuqala ukuba ngumqeqeshi kwisigaba se-Castle Premier Soccer League lapho akade ngumsikeli kamqeqeshi weqembu le-Cholocho lapho abephathisa khona ulizwe Sweswe. Ukwinji 15 uthi ukuba ngumqeqeshi kuyisiphiwo asiphiwa ngumdali yikho nje elivula ndlela.
Ngiyaziqhenya ngokuthi ngikwanisa ukuthi at least ngiyenze that course, and into enginazeleleyo ukuthi uyabona into ze-coaching lezi isiphiwo, and ngiyabhelieve ukuthi on my part isiphiwo esivela kuNkulunkulu, so ngizasiutilayiza noma kanjani.
Igama elithi kwinji 15 ulithwele ngesikhathi esadlalela iqembu lesizwe ele Mighty Warriors ndawonye labanye abafana loRosemary Mukatsa kanye loPrecious Gringo Mpala. Useke waqeqesha iqembu labesifazane abeleminyaka engamashumi amabili elimela ilizwe emdlalweni wenguqu, ikanti ube ngumsekeli njalo kaShadrack Mlawuzi ngesikhathi iqembu leMighty Warriors liphatheka kumidlalo ye-Olympics kanye le-AFCON yabesifazane enyakenye. UMasibanda uthi yena kusasekuningi akhona ezakwenza njengomqeqeshi womdlalo wenguqu.
I'm still going to make some more history ngoba why ngisenze ama courses lawa and continue to practice. One of the days I'm working towards ukuba ku-panel yama-CAF instructors our women.
Usamukeliso Moyo ngomunye wabadlali bomdlalo wokugijima abaludumo elizweni leZimbabwe ophakamise iflegi yelizwe emjahweni embalwa emhlabeni jikelele.
Siyabonga Joseph Njanji, silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama nguChris Gande, lilale.
Lo nto ungamile Nkomo.
Si Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.